Ukulwisana kubandla leli kuqale ngomnyaka ophelileyo ngesikhathi somhlangano walo weCongress okuxotshwe khona amanye amalunga ebandla leli abagoqela iziphathamandla ezinjengonkosikazi Joyce Mjuru labanye besetheswa umlando wokufuna ukukhipha uMgabe esikhundleni. Lokhu kuqhubekela phambili ukufuthelana lokhu osokubonwa nguZulu lebulenjini be-internet lapho osokuphoselwana khona amagama aqatha. Omunye walabo abasanda kuthethiswa ebulenjini beTwitter ngumnumzana Jonathan Moyo, umphathintambo wezemfundo, otshelwe ngumnumzana Justice Mayor waJajena ukuthi kumele ame ukuthethisa inkokheli yebandla leli. Umchaze njengomuntu olamadimoni kumbe oziphatha njengomntwana oncitshwe inamnede. Umnumzana David Ndlovu wedale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi kulungile ukuthi abalandeli bebandla leli baveze imbono yabo ngezombusazwe loba nje yehlukile.
Bale mbono eminingi, kulama-social classes amaningi ephathini. I-social thinking vele zithiyeni. Don't expect umkhathi ukuthi acabange njengoqhathiweyo. Ifama icabange njengomuntu osebenza endasitrayidi. Umuntu osebenza endasitrayidi acabange njengomuntu odinga umsebenzi, oswele umsebenzi. Ucabango yabo ithiyeni. So always vele ama-views always differ. Ekwayeni kulapho kulungiswa khona bese kuthiwa nizahlabela i-soprano le-mitena. But emhlanganweni awulungiswa abantu, abantu bakhuluma bakufunayo yi-democracy le.
Kusobala ukuthi abalandeli bebandla leli balwela izikhundla njalo lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikamongameli Mgabe nxa esesuke kiso.
Ozathatha isikhundla sikamongameli uzakhethwa kuCongress. Uzanomnetha ngama-provinces, ole majority ke ama-provinces kutheni yokhethwayo. So athithi abaningi nowakhuluma ngakho, but i-constitution yethithi umongameli ukhethwa kuCongress. So thina sandile i-constitution, asandile ukuthi abaningi bathi ngabalutshwana bathi. So expect iCongress vele ephelileyo kuminyaka ophelileyo leza iza kukhona after 5 years, which is 2019.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezembusazwe othi lanxa kukhona okungehlela uMugabe engakaphumi esikhundleni kungeke kwenzakale ukuthi umnangagwa angene esikhundleni lesi njengokufiswa ngabanye kuZANU-PF.
Okuqhathe nje ukuthi kulandele isisekelo sombuso yakhulu uhlezi okhuluma ngokuthi kungenzakalani ngoba nxa sibala uhlezi uthithi we-constitution ukuthi izindlu zombili zephalamende kumele zihlangane bese zikhetha umuntu ozaba ngumongameli nxa kube le ngozi.
UNkomo uthi okunye okungenza ukuthi iZANU-PF ingakhethi uMnangagwa yikuthi kulabanye abanakanela ukuthi ngomunye walabo abaphatheka kumbhuqazwe weGugurawondi.
Okungaba nzima yizisakaya ezenzakala ama-1980 ezingcolisa kakhulu ikakhulu uma zikhangela kuhlangothi lasemathebele. Ngibona kungaba nzima sibili ukuthi abayibrendi lapha esivela khona njini kuyobe sekungane yikuthela ibilekile esilandeni esibhibili layo uma kuzaba nguye ozangena esikhundleni leso ngoba khanya wayekhona kuhlinzakala izigaba zombhuqazwe eyenzakala ama-1980.
Akwaziyo ukuthi kuyozalwa Nkomoni njengoba kuqhubekela phambili ukulwisana lokufuthelana kubandla le-ZANU-PF. Abadala bathi sizayicela izivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.